tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mabili lanhlanu kumbimbitho 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ibindlela omaphepha abade besemtona ngomlomo, ngoba hhayi umlomo lathi siyawazi ukuthi umuntu ngumuntu uyalala esikilile, kodwa nxa kubekiwe esekutheni hhayi bekukahle sisayine sibuyele emtonzi.
Umumo uqhubeka usiba mubi ezibhedlela, izigulane ziswela abelaphi ngoba ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kusiya phambili.
Kwethusela ngoku labantu abavuma kwethusela.
Yes.
Labo basebenza ukuvuma kwenze njani? Kwethusela. Kuthi kuyasebenza ukukhathiwe ngoba kunamuntu ongahlukuluza abantu bakini.
Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokwethuselwa ngumphathintambo weMathebeleland South uMnumzana Abednego Ncube esithi zingabosekela amabandla aphikisayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umumo uya usiba mubi kakhulu ezibhedlela, izigulane ziswela abelaphi ngoba odokotela beqhubeka ngokukhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo, njalo besithi bafuna uhulumende athenge imithi lezinto zokusebenzisa ezibhedlela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uke wacela odokotela laba ukuthi baphindele emsebenzini uhulumende esalungisisa izikhalazo zabo. Bake bahlangana njalo labasekeli bakaMnangagwa abathi uMnumzana Constantino Chiwenga loMnumzana Kembo Mohadi babathembisa ukuthi iholo labo lizakhuphuka lisuka ku-$50 lisiya ku-$5 ngehola. Lanxa kunjalo odokotela bathi bafuna uhulumende akulobe phansi lokhu basayinelane andubana babuyele emsebenzini. Sixoxele sikhulumeli seZimbabwe Hospital Doctors Association uMnumzana Mxolisi Ngwenya.
Okwamanje iZimbabwe Hospital Doctors Association nodokotela bonke bamelayo edlula inkulungwane lamanani esingathi ngamakhulu amabili kusiya kwamathathu bonke bawukhalele umsebenzi. Amanga lawa aphuma emaphaphandabeni ayiwo abanje ilizwe ethi wona kulamadokotela akhona emsebenzini a-under-ZSA, hhayi kakusikho.
Wona umumo ezibhedlela uminjani ngokuzwa kwenu njengoba lingahambi?
Ngeke sibe kwazi ngenxa yokuthi kasiyi. Ukuhamba kwethu akungeke kube kuqakathekile ngenxa yokuthi ekuhambeni khonapho siyafika senzeni kungelayo imithi lemitshina yokulapha abagulayo.
Iinkulumo zona zisakhona yini vele phakathi wenu lohulumende?
Ibindlela omaphepha abade besemtona ngomlomo, ngoba hhayi umlomo lathi siyawazi ukuthi umuntu ngumuntu uyalala esikilile, kodwa nxa kulotshiwe esekutheni hhayi bekukahle sisayine sifake izinto sibuyele emsebenzini.
Uhulumende uke wethusela ukuthi uzalibambela iholo lingaqhubeka likhalala umsebenzi. Ukwenzile yini lokhu kumbe ilanga lokuhola belingakafiki?
Ilanga lokuhola ngenyanga ezayo ka-April kalikafiki, kodwa ngavele kwenze lokhu kuyabe phula umthetho ngoba ukubeka phansi kwethu izikhali kusemthethweni. Njalo nje kabekwazi ukuthi iqiniso yalazi umongameli welizwe wavuma ukuthi indaba lezi ziqinisekile yasesabilile.
Elithi odokotela bayethuselwa kakhulu nguhulumende esithi babuyele emsebenzini, bethuselwa ngaziphi indlela?
Kukhona abantu ababuya bekhipha amaphepha athi nxa kudlule 14 days bengayanga emsebenzini kuzaba khona ukugedla kwamazinyo, kodwa sithi kakugedle sibone ngenxa yokuthi amanga lawa asebebhizi bewaqamba bekwazi iqiniso lokuthi odokotela babelayo imvumo emileyo emthethweni ukuthi bengaya emsebenzini. Yikho kwenzakalayo, asingeke size ngabo.
Umnumzana Mxolisi Ngwenya yisikhulumeli senhlanganiso yabodokotela iZimbabwe Hospital Doctors Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni namuhla elubhekise eAbidjan kwele Ivory Coast emhlanganweni wezamabhizimusi we-Africa CEOs Forum lapho akhangelelwe ukuqhubeka ngemizamo yakhe yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe. Umhlangano lo uqala kusasa uphele ngolwesibili. Amapolisa athi asecwayisisa unkosikazi Grace Mgabe phezu kwamacala awetheswayo awukuthengisa impondo zendlovu phetsheya ngaphandle komthetho. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba kuphephandaba leSunday Mail. Unkosikazi Mgabe unakanelwa ukuthi wayethengisa impondo lezi emazweni afana leMelika, iUnited Arab Emirates kanye laseChina. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano echiweshe labanye bakhe abakulumanyano namuhla. Bathembisa ukuthi bengavotelwa bangene kuhulumende bazathuthukisa impilo kaZulu. Kunjalo nje izakhamizi zeSilonga eGwanda South zithi sezizwile ngokwethuselwa nguphathintambo obona ngokwenzakala ezansi yamaNdebeleni. Umnumzana Abednego Ncube esithi zingabosekela amabandla aphikisayo. Uncube ulilunga leZANU-PF njalo umela iGwanda South edale lePhalamende. Kubika uAlbert Ncube.
Bekhuluma emhlanganweni webandla eliphikisayo leZaphu oqhutshelwe ezitolo zakoMbuzimbili, abantu abaningi bathe besaba ukuphatheka gceke kwezepolitika ngoba umnumzana Abednego Ncube hleze betusela. Omunye wabantu laba ngukhulu leminyaka yokuzalwa engamathumi phose esiyagalolunye 86, umnumzana Salatiel Masange, yena otheke usehlalele evalweni. Kodwa umgcini isihlalo weZipra woVeterans umnumzana Ben Ncube ukhuthaze izakhamizi lezi ukuthi zime isibindi.
Nxa uAbednego ethusela abantu, wethusela ngoku labantu abavuma ukwethusela.
Yes.
Labo basebenza ukuvuma kwenze njani? Ukwethusela.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngobona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeZaphu umnumzana Ekem Gala.
Lapha sidinga umuntu omela abantu, iZaphu ithi devolution of power.
Umnumzana Abednego Ncube uphike wemba phansi esithi kakazi ethusele muntu, uthi laba abamgconayo kumele bayemangala emapholiseni.
No, ubayekile bayenze all those allegations. Nxa ngiba intimidatayo kumbe nxa ngibathayo abahambe bema ngale mapoliseni, akulanto enjalo.
Amazwi kaNcube asekelwe yinduna uMarupi, yena obegwejise ezitolo ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano weZaphu. UMarupi uthi kakaze athole izikhalazo ezivela kuzakhamizi. Umhlangano weZaphu lo ubongokukhankasela ukhetho oluzayo. Okhulumeme labesifazane baleli bandla unkosazana Mildred Mkandla uthe sokuyisikhathi sokuthi omama baphiwe amathuba afana lawo bobaba kwezepolitika.
Imasouth yonke inezifunda ezingu-156 ezamakhansila. Ngiyathemba baba Banda, liza kuzama ngayo yonke indlela ukuthi at least half of that or a third of that ingxenyanyana ethize izangenwa ngomama. Omama labo bayakwanela ukuthi babe ngu-MP.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzethembise umhlaba wonke jikelele ukuthi ukhetho luzaqhutshwa ngokungeladlakela. Albert Ncube oyindaba zeStudio 7 ePhutubedi eSilonga.
Siyabonga jahalakithi. Ke ngelifake ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 kancane esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Ngicina masiko wethu. Ngicina masiko wethu.
Lamda sixoxa ngodaba lwabo makhale kukhwini ezindlini. Sizwa kuthiwa ke kulomnyu babo othethe iselfoni yakhe. Wayiphosela emlilweni umama Sebuzile ukuthi kathi imessage le engenileyo ngiyani. Kuzobuya abanye baba uze kuthiwa umuntu uhamba esiyageza egqize iselfoni. Ukuthi sikhulume ngodaba lolu ngilo nkosazana siwinile Mpofu lo mnumzana Msunduzwa Ndlovu. Asiqase ngawo ke Mpofu. Ama cellphone lapha ayahlupha ezindlini abanye ngabangena lawo emashaweni sibe siyageza uhamba njani?
Ngicabanga ukuthi nje abantu babehlezi kumbe bengahlalisananga kumbe kulama secret yikho umuntu esengagcina sehamba lefoni esiyageza layo kodwa nanxalizwanana nje kunganama secret angezohambe lefoni siyageza.
Ye, sizokuthiwa kulwa lo baba uphosele icellphone yakhe eziko umama Sebuzile ukuthi kathi khona okungenileyo imessage yakho le ngiyani akunjalo vele ezindlini lezizo.
Ya, khona kuyenzeka kulezi insuku umuntu omunye sengaze ivakele manzi abilayo.
Ye madoda Ndlovini, uyazizwela lapho udaba nantu luyabila la.
Ngiyawuluzwa Dube, into ekhona ukuthi kukhona ukungathembani, kukhona okunye ukucabangela into engekhoyo mhlawumbe ngithi mina. Emsebenzini ngisebenza labantu abangomama osibongile already fanele ngibe nawo amafoni kasibongile ngoba siyasebenzisana sisebenza sonke emsebenzini kube sokusiba lale into yokuthi unkosikazi uyathe evakatshela ifoni amathola amafoni kasibongile so kuyafanele ngihlale phansi ke ngichaze ukuthi usibongile ngubani wakwabani and then kuzovuka umsindo or uyathatha amafoni la number lawo uthuka usibongile lekathi akulalutho.
Mampofu konapho ke ungathembakali khonoko kunjalo yini lani nxa ukuthi ule jaha
kwabanye kodwa mina ngibona ngani nxa ukuthi umuntu nisebenza lonke asikho isidingo sokuthi uze uthi kumbe umuntu esithi ngicela ukubona imessage uze ufihle le phone kumbe uyifakele manzini abilayo uyamthengisa hayi umuntu lo nisebenza layo besithi nxa nisebenza lonke akula mfihlo ozungathi mana ngijikele emanzini kumbe mana ngiyifihle kumbe mana ngifake iphasiwedi.
Lakonoko ke upassword uzokuthiwa ke baba Ndlovu abanye basebenzisa inyawo abanye izandla umama engathi ngicela ipassword yakho wenza njani?
Ipassword yona ndiwune nkulumalo ukuthi kufanele khona ukuthembakala la ekhaya kufanele ngimbonise imali ukuthi kuyathembakala kodwa into ezobi kuzohlala kusiba lo msindo everyday ngoba manje usibongile maybe ungena i-night shift usefuna ukubuza isikhiye sasemsebenzini uyangu-WhatsApp sokufanele ukuthi waye ku-WhatsApp ebusuku lokho usuku lokho uzenakho yetsho ukuthi ikhona into eliyenzayo lo sibongile uyabona into ezifana nalezo du so ngcono ngifake i-password kuyezwela ukuthi akaze afinyelele abona lala zinto zikasibongile lezi ngoba sisebenza sonke ngiyazi ukuthi kuzoba lo
kunjalo mampofu
hayi vele kuyekunelisothi losibongile nxakulukuthi vele izinto zihamba kahle lisebenza lonke akunankinga loo mama wasendlini uyabakwazi ukuthi hhayi wakusibongile ubesebuza amakhiye lapha mboni imeseji yakhe
kodwa phela vele mampofu amafoni sehlupha ezindlini la akunjalo
hayi vele amafoni lezi nsuku yiwo vele adikize imithato.
Ya amafoni kulezo nsuku asedilize imishado ebhuti omkhulu uyabona njengalapha eSouth Africa la isikhona ungabona intombazana ihamba ikhiya ifoni la endlini ihamba itiya kusisi wakhe noma kuphi ayikho bhuti omkhulu ibugebe ungibodwa kulazasisi ngoba uyakwazi ukuthi anyeke umfolo uzomthola kuphi ifoni le-password yekumfolo
luhlupho olukhulu lo
luhlupho olukhulu olulapha emafonini lana mina endaweni yakithi ngiyafisa nje ukuthi bengayifaki ibooster ngoba iyasichithela imizi.
Ye madoda. Eh mampofu uyuthi isikhathi sesihambile vala khonapho ke ngamafitshane ntombi endala vala ngamafitshane.
Mina ngibona ngani nje nxa ifoni ayilankinga ngalizwanana njalo lisebenziselana kunganama-secret inkinga isemasikretini iwoyenza ukuthi i-interview idilike lokuthi amafoni sikhule singawathembi kodwa amafoni iwa-right ayenza ukuthi sibambane ukuthi omunye ungapho omunye ungapho angiyiboni inkinga mina nxanje lizwanana njalo libambeni.
Qhiba khonapho baba Ndlovu.
Ye lami ngiyavumelana la umama ukuthi khona amafoni wona a-right ngoba khona ukuthi nje sixhumane sikwazi ukuthuma labazali ekhaya la kuphi kuphi kodwa-ke kule sandla sesibili bhuti omkhulu asazi ukuthi siyocedwa ngubani kodwa-ke sacela ukuthi sizame ukuthembana ngala mafoni bantu benkosi.
Ye zulukandaba-ke ngithathe lesi sikhathi ukuthi ngibonge ubaba uMsunduzwa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa ngibonge njalo-ke unkosazana siwinile Mpofu ukhona ngale-ke kwele Botswana. Oliver lelisemoyeni ngenjabulo umthembo Sithemba uGibbs Dube lilale
kangele ezinye ziziyowagcina amasiko wakho kang Ela manyama
sina masiko
baya wagcina masiko
siyabonga Gibbs siye kutsha helidala u Big Mike esethulele uhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ingumike hobe kuleviki sixoxa lo councillor wasenkulumane ward 22 ucouncillor Rodney Jenner laye okhangelele ukuncintisa kukhetho kulumnyaka. Sixoxisa na labasakhulayo abakhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka. Councillor, ngiyakwamukela kuhlelo, yini umbono wakho mayelana labontanga abakhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka?
Well, umbono wami very short. Apparently, mina ngathi ngiyena, I used to tell myself ukuthi mina as a young person, I'm not a leader of tomorrow. I'm now a leader of today. So, basically, in short, I would love ukuthi kube labanye abajoyinayo nje, even uma chambers, even eparliament, kube lama young people who service the vision anyone esihambelana nayo imbono, so that it kuba easy for us to represent the other young people outside in the community.
Ubona ngani kunzima na ukuba ngumuntu ongisakhulayo olesikhundla esiqakathekileyo kanjalo?
Well, into eqakathekileyo i-determination nje ukuzimisela wena personal. Ungazimisela kula nto enzima. Nothing is impossible at the end of the day. So
njengomuntu ongisakhulayo ongukhansela, nxa sesixoxisana ngokuthuthukisa izakhamizi zesigaba sakho, ubona ngani usuphumelele na, njalo usuphumelele okungakanani?
Well, so far I think I've really tried my best. Against all odds, of course. You know, ngawukhuluma labantu abadala. Sometimes umunye umuntu vele ubuya abe nementality yakhe ukuthi hayi umntwana nalowo uzamtshelani, but I've really tried to engage abadala and labo bebona ukuthi I am really a leader in the community. I am there to serve them. Angikho laphana ukuthi ngibabuze, because at the end of the day kumele uzimisele ukuthi you become a servant leader in the community, so that labo abadala bebe ne-belief in you. Esigabeni sami we've done a lot of projects. Notable the revamping of the clinic at Nkulumane. We renovated it. Right now we are putting it all over. We managed to do even our roads in the community. We have managed even to give our other old people assistance in terms of ukudla, even in terms of ukuba ncedisa ngama izipedi zabo zamanzi, and also employing abantu on part-time basis, ama-contracts esiba nawo ekhansilini.
Ushilo wathi abadala sometimes abarespondi kahle.
Yeah.
Ula sisiluleko naso kunikeza laba abakhangela ukungena kukhetho kulumnyaka bakanqoba. Ubona ngani kumele bakhulumisane labantu abadala kanjani?
Yikho engiqale ngakho lokhuyana ukuthi I think at least vele kumele kuqalele ngendlela okhuluma ngayo. So nxa kuyikuthi wena uhambi uyazethise ebadaleni, kuba lula for you to relate ebadaleni.
Unganqoba kukhetho kulumnyaka bese usubuyela ukuba ngukhansela, ukhangelela ukwenzani ukuze uthuthukise izakhamizi zakho?
No, there are a lot of things, but really basically the major project in terms of its development is making sure, you know, imigwaqo yethu vele yona ngokwayo it was in a bad state. Bekuqhubeka making sure ukuthi all the roads are well fixed, ukulungisa even in terms of ama drainage systems, le problem yamanzi nxa izilisile. And obviously for the young people is always making sure that even Nkulumane as a community, even not necessarily in our work, to make sure we have a youth center for our youth abantu abasha.
Umbuzo wokugcina ke councillor besigciba uhlelo, ula sisiluleko naso kunikeza abontanga abakhangela ukungena kukhetho kulumnyaka?
Wena okuqakathekileyo ukuzimisela in whatever you do, and nokulalela, ungabi ngulwane ungumuntu ongumuntu ukuthi mina ulami into ezakutshela into yokwena. Kumele ube ngumuntu lana okwanisa ukulalela. Normally njalo kuba le saying ethi yona, there are three types of people, those who watch things happen and those who wonder what's happening and those who make things happen. So kubontanga, I wish ontanga bonke out there bazabayilaba who wants to make things happen. So ngiyabakhuthaza ontanga ukuthi at the end of the day let's get into these positions so that we feel our space, we feel our vacuum. Mina ebadaleni wena like to say kuthiwa kule saying ethi yona, tell me and I forget, teach me and I will remember, but if you involve me, then I will learn. So abadala labo kumele bekwazi ukuthi kumele besi-involve young people entweni lezombuso lezo, ngoba bona bazahamba, kumele besi-chiyele lathi besi-chiyele sifundisile.
Angikuzwile kahle mnumzana, ngiyabonga kakhulu baba.
No, thanks so much.
Balale lapha bengixoxa lo Councillor Rodney Jene, ongukhansela waseNkulumani Ward 22. Siqoqlisana labasakhulayo abakhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Mthwakazi omuhle, selugqiba lapha ke uhlelo masidibane ngevikezayo, olevalisayo nguMike Hobe, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje.
Njengoba sesiya esikhathini sePasika, ngibone kuqakathekile ukuthi sikhangele indaba kaJesu ephambi kukaPilate. Sihlangana laye lapha kuMark chapter 15 verse inga 9. UPilate ebuza amaJuda ukuthi liyavuma yini ukuthi ndikhululele linkosi yenu yamaJuda. Ilizwi likaNkulunkulu lithi ku-11 ngoba wayesenanzelele ukuthi amapriest ayesenzela uJesu umhawu. Njalo kwasokufika isikhathi sokuthi kukhululwe isibotshwa esisodwa. Sibona lapha amapriest becela kuPilate besithi bona kuye, sikhululele umuntu oyedwa. UPilate wasebabuza ukuthi ngikhulule indoda okuthiwana inkosi yamaJuda, bathi hayi umbethelele kodwa sicela usikhululele uBarabbas. Lapha ngifuna ukuthi abalaleli belinanzelele ukuthi ukukhululwa kukaBarabbas lokuthi uJesu wahamba wabethelwa, amaJuda lamapriest esiJuda babegcwalisa ke inhlelo yokuba uJesu aqediswe njalo aphutshise engathi luhambo lakhe kumbe singathi injongo yakhe lapha emhlabeni. Isikhathi esiningi siyangena phakathi kwenkinga kumbe phakathi kwezinto esiyabe sibona izitha zethu kumbe abantu abasizondayo abangafuni ukuthi siphumelele siye phambili besithi bakahambe ayebethelelwa njengalokho abakwenza khona uJesu. Bethu umbethelele njalo bacela ukuthi kukhululwe umuntu owaye isiganyi, umuntu owakungamelanga akhululwe, uJesu yena engalasici kwathiwana ayebethelelwa. Kwanceda ngani lokhu? Kutshengisela ukuthi kwezinye isikhathi isitha sakho siyakuncedisa ukuba uyephutshisa injongo yakho. Abantu abaningi nxa singena phakathi kwesikhathi lapho abantu abasenzela khona umhawu kumbe kusemsebenzini, ngiyake ngilalele njengomfundisi abantu bezokhuluma lami ukuthi emsebenzini ngale kulo mtonje esengixotshisa umsebenzi ubongenzele lokho. Kwezinye isikhathi engxenye uyakuxotsha umsebenzi ukwenzela ukuthi uyeqalisa ibhizinisi yakho. Kwezinye isikhathi umuntu lo ngesikhathi esiningi uyake kufuqa ekusondeza duzane lenjongo yakho. Ngoba ngananzelela ukuthi abantu abaningi ngaphandle kokuthi isimo kumbe kube lonyulo uthole kwafuqayo, umuntu uyabe lokhu efuna ukuhlala endaweni yona leyo akiyo yona, efukele khonapho abe njengesikhukhukazi. Ikanti uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi uqhubeke uye phambili. Siyananzelela lapho ukuthi lapho uJesu ehamba phakathi kwalesi sikhathi kwasekuyisikhathi esinzima esimaphambi kukaPilate, evele engadini yaseGetsemane lapho ayethandaza khona ebuza uNkulunkulu ukuthi kambe likhaphu emunyu, inkomitsho le emunyu ngiyithathe yini ngiyinathe. Kodwa-ke kwahleleka ukuthi izinto ezenzakalayo zamfuqa ukuthi enze lokho okwakumele akwenze. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli into yesibili ukuthi ungahawukeli kumbe ungazondeli abantu laba abakwenzela linto umona lo. Bakhangele kathesi ngelihlo elitsha, ubakhangele ngelihlo lokuthi laba abantu abangenzela umona kumbe umhawu bamfuqela ukuba ngigcwalisise injongo yami empilweni. Ungabakhangelela ngaleyo ndlela awusoze ube lequbu lokubazondela, njalo awusoze ungakwanisi ukuthi ubaxolele.
Kuyigqibe mfundisi.
Sifuna ukuthandaza namhlanje, ithandazela abalaleli bethu abalenjongo ezehlukeneyo abange nephakathi kwenkinga ezehlukene baba siyathandaza ngegama lika Jesu kuba inkinga abantu abangene kizo kumbe abafuqelwe khona ukuthi bebethelwa ngabanye abantu kuphendukise uNkulunkulu kube indlela yokuthi bayephutshisa injongo yabo empilweni. Sithandazela wonke umuntu elaleleyo abagulayo ukuba basilise ezwe izwi lakho lokuthi benzeni empilweni, khulumisana labo ngegama lika Jesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lonye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu abalaleli bebe lokulala okuhle.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Silethe mali busisekile ngompalo kamfundisi. Kwezemidlalo nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Bulawayo Chiefs 2 Capes United 2. Zichayane zabangushikilo panqela phana emdlalweni obuselu veve kobulawayo. Dynamos 3 Shabani Mine 3 lazo zibe ngushikilo panqa emdlalweni obuselu Faro Stadium. Ingezi Platinum yona inqobe iTriangle United nge 2-0 enkundleni yeGibo. Highlanders iBoso Chilamoya inqobe iHerentals nge 2-0 emdlalweni obuse National Sports Stadium. Kusenjalo amakhulu abasekeli beqembu leHighlanders kwele South Africa aphatheke edilini elikhulu lokudingela iqembu leli usekelo eJohannesburg izolo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Bekungabizozwayo ukugidwa kuluthule lokushini leBeria eJohannesburg ngomgqibelo. Abasekeli beqembu leBoso besegigini lokudingela leli qembu usekelo. Igigi leli liqoqwe liqula labasekeli beHighlanders eSouth Africa, njalo abaphatheke kulo bagoqela abasekeli beqembu abafisa ukuba ngamalunga abaculi loZulu nje obethethwe ludumo lwamahlonanyama. Umgcinihlalo wequla labasekeli beBhoso kwele South Africa umnumzana Noduma Nyati utshele Studio 7 ukuthi leli bekulithuba lokuveza iqula labo emphakathini ukuze abafisa ukuba ngamalunga bathole lelo thuba.
Sikhangelele ukuthi sincede iqembu lethu leHighlanders Football Club ekhaya kobulawayo. Siyathola isikhathi sokuthi sihlanganele sikhambe sonke siyebukela ibhola lenguqu ekhaya kobulawayo.
Unophala jikelelwa leliqula umnumzana Khumulani Moyo uthe njengabasekeli beHighlanders kwele South Africa baqoqa imali bese bethengela iqembu labo izinto elizidingayo ezifana lamabhola lokunye. Ngakwele incelo ubona ngezokudingela usizo wabadlali beHighlanders lemuli zabo unkosazana Fiona Chuma yena ukhuthaza abesifazane ukuthi baze ngobuningi labo babe ngamalunga eqembu njalo bancede ijila moya.
Ukujoyina R100 mawufuna ukuba yi-simple member which is a gold card and then platinum. Platinum is 250 per year, so you pay that R100 per annum and then siyathengisa nama-t-shirt asekhaya. Imali yakho nibuyela back to Boso.
Iningi labathanda leli qembu abebe kuleli dili bebegqoke bephelele ezimhlophe lezimnyama njalo begidela ukufa lokuphila besithi iHighlanders ayisoki bulawe bazayisekela uze kube naphakade. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Ke pina yemunati sechaba wari ikimatla utsamaya lelondi chamara kwanele okwa lamhlanje izihlobo zami sithandekayo asidibaneni kuhlelo lwethu lwendaba zekuseni ngesikhathi sika 6:30 olivalelisayo ngumfoka matukanduna nkololo kwana wa matukanduna ntungamilinko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.